Amaphilisi ayehlisa igcikwane emzimbeni atholakala ezibhedlela lemakilinika lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba anathe la maphilisi ngonanzelelo belandela imilayo yonke. Udokotela Solwayo Ngwenya uchaza ukusebenza kwamaphilisi ehlisa igcikwane lengculaza.
La ngamaphilisi aphiwa abantu abalomkhuhlane wamagcikwane. Kumele emzimbeni ahambe eyebulala amagcikwane la egazini lomuntu. Nxa umuntu sewathethe isikhathi eside amagcikwane aphela egazini, esale kuphela kwezinye izitho lapha acatsha khona amagcikwane angafikiyo. Uma unganathanga ngendlela kubi kakhulu lokho. Ma usekela la amaphilisi igcikwane liyabuya selaphana ngithebe yabe licatshe khona seliphuma lingene egazini njalo. Nxa selibuya laphana libuya liqinile kakhulu ukuthi lingayenza ukuthi likubulale sibili.
Uqhubeke ethi akumelanga abantu banathe amaphilisi asephele amandla ngoba eyingozi.
Hayi, amaphilisi wonke ma kuthiwa se-expire avunyelwe ukuthi a-expire okwenyanga ezintathu. Nxa inyanga ezintathu sezingakakwani abe lokhu eqinile, so maye ukuthi i-expire i-3 months leyo ungasebenzisa. Kodwa nxa sokudlula i-3 months akumelanga usebenzele amaphilisi abe sephelile, kumele alahle.
Ungwenya ukhuthaze omama abanatha la maphilisi ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho ngomnyaka ngoba ivame ukubahlasela.
Omama abanatha amaphilisi amagcikwane la kuqakatheke kakhulu ukuthi bahambe bayahlolwa umnyaka every year, bayehlolwa bathathwe okuthiwa yi-pap smear ukuthi bascreenwe i-cancer or imvukuzane yomlomo wesibeletho. Abaningi babonakala bephila kuhle ngamaphilisi, into yonke ihamba kuhle, kodwa sebebuya begula ngoba lo mkhuhlane uyabusumemetheke kakhulu wababulala.
Kusenjalo ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi uhulumende esebenzelana logatsha lwezemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sedlulisele phambili ukusebenza kwamaphilisi okwenqabela ukumemetheka emzimbeni wegcikwane le-HIV ama-ARV kusiyafika ekupheleni kukaNtulikazi loba ebemele ecine ukusebenza ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Iningi labantu abakuhlelo lokuthola amaphilisi okwehlisa isilinganiso segcikwane emzimbeni bakhonona ngokutholiswa amaphilisi abathi asemele engabe awaphiwa abantu. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo udokotela Khulamo Zinyathi uchaza isizathu sokupha la maphilisi.
Thina njengomasipala wakoBulawayo silamaklinikhi ethu alitshumi la tshiyagalolunye 19 lapha esibona khona izigulane zakoBulawayo. Abantu laba kulenhlelo ezihlukeneyo esibabonela zona. Olunye lwalo hlelo singathi yi-HIV program, lapho abantu esibabona khona sibahlole sibone ukuthi nxa umuntu ebanjwe le-HIV abe sephiwa amaphilisi. Amaphilisi lawo esiwanikayo siwathatha kuhulumende, siwaphiwa yi-government through and asuka adistributwe ngisistim okuthiwa adlula e-NHFARM, should I say, adlula e-National Pharmaceuticals. Amaphilisi lawa awayenziwa lapha eZimbabwe, ayenziwa phandle kwelizwe. Nxa engena amaphilisi lawa ayaqala edlule endaweni okuthiwa kuse-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Laba abantu abeyi-Medicines Control Authority of Zimbabwe kumbe MCAZ bayawahlola amaphilisi lawana ukuze kukhanye ukuthi alungile yini ukuthi anganathwa ngumuntu. Okwakathesi kulamanye amaphilisi angenayo singathi angena last year, amaphilisi lawa ahlolwa yilaba be-MCAZ bakhuluma ukuthi hayi singaqhubeka siwasebenzisa kuze kuyefika umhlaka 30 June. Ungakhangela into ebhaliwe emaphilisini lawana unale abhaliwe ngathi expiry date ya last year, kodwa hayi ahlolwa yi-MCAZ. Abe-MCAZ baphinda basibhalela incwadi basipha imvumo eyokuthi singawasebenzisa amaphilisi lawa, labantu bengawanatha alungile kubo kuze kufike kumhlaka 30 June 30 Nhlangula 2019.
Udokotela Nyathi uchaze ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu kobulawayo abanatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni.
Lapha edolobheni silezigulane I think zingafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu, about 50,000.
Labo abangazwisisi ngokuma kokusebenza kwala maphilisi bakhuthazwa ukuba bakhulume labongi emakilinika alapho abanatha khona amaphilisi.
Laba abangabe khonona ngala maphilisi balemvumo yokuthi bahambe bayebona u-sister in charge, umongikazi omkhulu emakliniki atshiyeneyo, abatshengise incwadi ezabakhulula ukuthi bananzelele ukuthi hayi amaphilisi lawa alokhu elungile ukuthi abengawanatha kuze kufike umhlaka 13 Nhlangula.
Abantu sebenatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni belokuthandabuza ngoba abawaphiwayo abhalwe ukuba aphela amandla kumnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.